Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilishumi lantathu kunhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo ngivela ku-chief executive officer walumsakazo. Isiqoqela sendaba kwakuyokubala babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Uhulumende sencome umsakazo we-Studio 7 esithi yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo. Wethule amazwi la ngelanga lokuthakazelela umsebenzi wemisakazo emhlabeni jikelele ele World Radio Day namuhla.
Ngakhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto azikami kuhle kweleZimbabwe.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethesa iziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezina kumbe ziqhubeke zikhona. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokukhulumisana nabeZimbabwe asebehlala emazweni ukuze baphathise ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende we-ZANU-PF evame ukubiza umsakazo we-Studio 7 ngamagama amavi esithi usebenza ngokungekho emthethweni, namuhla uze wavuma ukuba i-Studio 7 yiwo umsakazo oqobo olentatheli izindaba eziqhuba umsebenzi ngendlela ebalulekileyo njalo otholisa abantu abaningi inkundla yokukhulumisana kanye lokwamukelana laloba belembono ehlukeneyo. Uhulumende wethule amazwi la namuhla emkhosini wokunanza ilanga le-World Radio Day, lapho azise khona ukubana uzinikele ukuthukulula amagagasi ukuze uvumele ukusebenza kwemisakazo yezabelo ama-community radio stations. Kubika uMavis Gama.
Abeqembu leZimbabwe Association of Community Radio Stations, Zakras Theatre, belibazi suZulu ngesikhathi abeZimbabwe bemanyana labemhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo yamawayilesi ole-World Radio Day ngaphansi kwendikimba ethi ukukhuthaza ukukhulumisana, ukwemukelana kanye lokuthula eZimbabwe, promoting dialogue, tolerance and peace in Zimbabwe. Oze emele umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kanye lezemisakazo uNkosikazi Monica Mtshwangwa, unobhala ogatsha lolu uMnumzana Nick Mangwana, uncome imisebenzi yeStudio 7 ngemva kwesinye sezehlakalo esaba khona lapho athukwa khona ephatheke kungxoxo endawonye lomculi olodumo uThomas Mafumo. UMangwana uthi kungalesi sizathu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engasawasebenzisi lawo magama amabi abesetshenziswa ukuchaza lomsakazo esikhathini sangemuva ngesikhathi kubusa uMnumzana Robert Mugabe.
I had the privilege and honor of getting a call from the chief executive officer. The gist of the conversation was
ngathola ucingo ngivela ku chief executive officer walumsakazo isiqoqela sendaba kwakuyokubana babefuna ukuxolisa kulokho okwakuthe kwenzakala emsakazweni wabo.
Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, abaqoqe umkhosi owenzelwe eHarare Polytechnic College bemanyene lohulumende, bathi indikimba ephezu kokukhulumisana, ukwamukelana kanye lokuthula yiyo njalo elandelwa umhlaba wonke emkhosini walamhla. Oze emele umqondisi omela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa ku-UNESCO, uMnumzana Ezekiel Dlamini, yena obona ngezokuqhutshwa kwehlelo, ulandisa ngokwenze bakhethe lindikimba.
Amazwe abhekane nama-challenges e-peace. Peace ilukhuni ukuthi itholakale. Yiyo lento ethi UNESCO. Asesibone ukuthi iradio yona ingakontributa njani. Yini engakuletha kubantu beZimbabwe nomhlaba wonke ukuthi bangaku-improve njani nge-role ye-radio towards i-peace, towards tolerance, towards dialogue.
UDlamini uthi balijabulele kakhulu inyathelo likahulumende osetshengisa ukuba usefuna ukuthukulula amagagasi avumele imisakazo yezabelo ukusebenza kuleli. Kodwa wabona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni yeZakras, uMnumzana Kudzai Kwangwari uthi lanxa uncomeka umbiko kahulumende phezu kokusungulwa kwama-wireless ezabelo bazoyicela isivuthiwe.
Sokulesikhathi uhulumende ekhuluma ukuthi sizanikeza ama-license, sizakhulula amagagasi, kodwa kungela nto ehamba. Kumele sibone into ehamba ye-practical sibili ukuthi kuhamba njani.
Umqondisi emsakazweni osakaza usebulenjini we-Voice of the People, VOP, uMnumzana John Masuku, uthi liyemukeleka leli nyathelo eselithathwa nguhulumende ukusungula ama-wireless ezabelo.
Uhulumende sithanda ukumbonga nje ngokutshengisa ukuthi ulesifiso sokuthi izinto ziguquke. Ukutsho njalo nje kuphela siyakubonga. Kanye lokuthi imisakazo enjengabo Studio 7 labo Voice of the People leminye njalo ngesiyo umsakazo engaqondanga useyemukela njengemisakazo eqakathekileyo. Konke lokhu siyakwemukela. Ebese sisemukela njalo ukuthi imithetho yonke le ezaguqulwa kayiguqule okuseqinisweni.
Abeze emkhosini walamhlanje abavele enhlangothini ezijiyeneyo zempilo bavumelene ukuthi imisakazo yama-wireless ingasetshenziswa ngendlela elakho ukuphathisa kwezokuthuthukiswa kwezigaba ukwenza kube lokuthula lokwenza abantu bemukelane kungakhathalekile ukuba behlukana ngemibono. Abeqembu lezomculo lezifundi zeHarare Polytechnic kanye lelenhlanganiso yezemidlalo phansi kweZakras yiwo alibazise uzulu emkhosini walamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umanyano we-European Union ukhangelelwe ukuhlaziya udaba lwezijeziso owazethe saiziphathamandla ze-ZANU-PF ngomvulo ngeviki ezayo, lapho ozaphuma khona lesinqumo ekuthini wesule izijeziso lezi na kumbe ziqhubeke zikhona. Maningi amalunga e-ZANU-PF ayekuluhlu lwezijeziso ze-EU, kodwa lumanyano wesula amabizo amaningi kulolu luhlu kwasala uMnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defence Industries. Lebelitane elililunga le-European Union lazise ngeviki edluleyo ukuthi lifuna izijeziso lezi ziqhubeke zikhona kulandela ukubulawa kwabantu libutho. Lithe njalo lifuna kujeziswe amanye amalunga kahulumende angekho kuluhlu lwezijeziso okwamanje phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Lanxa abeZANU-PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe, abalwela amalungelo oluntu bathi kababoni i-EU izesula ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka esephula amalungelo njalo ehlukuluza abantu. Sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ye, ngibone ngani mina umsebenzi wokuthi izanu ibelokhu iqhubeka ngokubulala abantu, belokhu beqhubeka ngokwenza ubuhuquluzi, bebuyisela umkhonomo emuva, kudlalwa ngamalungelo abantu, izinto ezifana nazenezokuthingisa ukuthi abantu bezanu abakafuni ukuba ngamalunga omhlaba wonke jikelele. Ngendaba yalokho bekungaba into eqhakathekileyo ukuthi mhlawumbe lokho ukuvalelwa kwabantu bezana ukuthi bavakatshela amazwe angaphetsheya bale lokho besalelwa ngendlela yokuthi mhlawumbe bangacela benanzelela ukuthi wonke umuntu welungelo njalo bangaphambanisa amalungelo abanye abantu lawo amalungelo ovakatshela amanye amazwe bangawaswela.
Sike sabona iBhilithane isithi i-EU ilakho ukufaka amabizo eziphathamandla zezanu PF amatsha kuluhlu lwezijeziso. Kodwa singabona yini amanye amalunga e-European Union ephikisa leli nyathelo mhlawumbe izijeziso zonke zisesulu?
Ngibona ngani kungahlupha nxa kungaphuma ngalolo hlobo ngendaba yokuthi i-EU iyabe isijezise ukungaqakathekisi amalungelo abantu njalo ukungathandi ukuthi kube lokuthula kwele Zimbabwe abantu bengabulawa. Nxa sikhangela umbiko okhitshwe ilizwe lase-America izolo, ngibone ngani kungakhuthaza ukuthi iningi lamazwe aku-EU liqhubeke ngokuthi hayi izinto kazikami kuhle kwele Zimbabwe. Njalo akukho okukodwa okuthiwa iZANU-PF isikwenzile ukuthi ingalilokhu isebenzisa ubudlwangudlwangu ebantwini.
Abanye bathi izijeziso ze-EU lezi vele kazila msebenzi ngoba kulamalunga ambalwa abalisa umgaba umkakhe la mankampani amalutshwana nje asekela iZANU-PF. Ngokunjalo bathi kazila mazinyo kazila mthelela lezi zijeziso. Ungabe uvumelana lakho yini lokho?
Nxa engenamsebenzi bangabe behluphekelane ngawo laba abakhuluma ngawo. Okusegcikeni ukuthi mhlawumbe iyube kufanele ikhangalisise ukuthi mhlawumbe ingangezelela abanye abantu abancedisa uhulumende okhona kathethi ukuthi abe evulala abantu ngendlela efanele lalesiyibonileyo. Ngoba lezo zijeziso zenza ukuthi abanye abantu bacabange kakutsha ngokuthi ngokuqhubeka besebenzelana kumbe bencedisa ibandla leZANU-PF ekubulaweni kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Lanxa umnotho oqhubeka usiya nganxele njalo uzulu ekhala ngokuswela imali, iningi lalabo abathandanayo liphakathi kokudinga izipho zokuveza uthando kusasa njengoba kulilanga lezithandani ele-Valentine's Day. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Abantu abaningi bebephithizela bethenga izipho belungiselela ilanga lakusasa ele-Valentine's Day, lapho izithandani ezijabulela uthando lwabo. Abatsha kukhanya kuyibo abathenga kakhulu izipho ezinjengamaluba, impahla zokugqoka, amakha kanye lokunye okufela emlonyeni okunjengamachokolethi. Unkosikazi Nokubonga Moyo othengisa izipho uthi ibhizimusi iyahamba namhla, kodwa ke ukhuthaza obaba ukuthi labo basukume bazotheka ngoba iningi kungomama.
Namuhla kwelethu isayidi kuhle sibili kakhulu, nga onke amalanga
iValentine ngoba ibusiness iyahamba sibili kakhulu. Sithi laba bangaphumelelanga ukuthenga lamuhla, usasatha besikhona njalo. Wozani lizothengela izithandazweni izipho sure. Intengo zethu ziphansi kusukela ku5 bond yathola irose. La uhambiye ukuphi isithandwa sakho? Utshengisele uthando lawo. Bobaba sukumani lizothenga lingawomeli khona ngapha emakhaya. Lamuhla besibona kungomama abanenge kade bezothenga lana bobaba siyalikhuthaza. Uyani lizothengela izithandazweni izipho.
USenzo Ndebele, omunye wamajaha akade ethenga izipho, uthi yena sesithengele isithanda sakhe isipho, selinde ilanga lakusasa ukuthi lifike kuphela.
I-Valentine yakathesi, ingani ilokunzimanyana mpitshana. But labo next time mele besithengele amankazana, sesidini ngokubathengela. Lama wami ngimthengele ngikhona la. Kumelele ukuthi isuku lakusasa lifike.
USipho Moyo, omunye olithakazelelayo ilanga le-Valentine, uthi uselinde ilanga lakusasa ukuthi abone ukuthi uphiwani, ukuthi laye ahambise esakhe isipho asilungiselele isithandwa sakhe.
Lami benhlezi ndingiselele i-Valentine, kodwa this time vele angiqali. Ngoba phela uyalungisa i-Valentine uhambe uyothenga izinto enhlazi uvele uya phela la uyabu-expect ukuthi la uzakuthole la okuhle. Usuthola umuntu ebuye ethwela ama-chocolate into ezazihlafuna ziphele ayi noma kuthiwa kumbe no-teddy bear abancuncuncu. So mina vele into enzayenza this time ngiyathenga i-Valentine soze ngiyekele phela anti mina ngiyayilungiselela. Kodwa neyami ngizayibeka mbijana. Mbone lami ukuthi khathi mina ngiphatheleni la. So nxa ungabona kungela lutho hayi ngiyaxolisa ngizayibeke yami present lizafika ilanga le-birthday ngizamnika umuntu. Kumele kulingane phela kufanane hawu anti uthando liyanikwa nomunye layo uyamukela omunye layo uyanika.
Unkosazana Zandile Chuma uthi yena akalisekeli leli langa ngoba uthando kumele lutshengiswe malanga wonke.
Mina lapho ngicela ukukhomenta nge-Valentine ukuthi mina ngokwami ngithi leli langa aso langa eli-right ukuthi kuthenge ilanga lothando. Cause umuntu wakho nxa ivele kuthanda kuthanda nsuku zonke awula ukuthi ngelanga eliyi-one specifically ine-year ukuthi kuthiwa ngele-Valentine. Leli langa vele ilanga le-fake lokuvalana kuthiwa yi-Valentine.
Ilanga lokutshengiselana uthando elibizwa ngokuthi yi-Valentine's Day lokhu lithakazelelwa nguZulu. Lokhu kubonakale namhla lapho abantu abaningi bekhanya bethenga izipho belungiselela lolu suku. Abasakhulayo yibo ababonakale bebaningi bedinga okuthiyeneyo okokupha izithandwa zabo. Usuku lolu lukhanya lokhu luqakathekile kwabaningi ngoba langabe abantu bekhala ngemali kodwa nanku bayathenga belilungiselela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela imizamo kahulumende eyokukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia uvikwa esithi uza kupha amakampani akwamanye amazwe athengisa amafutha ezimota amalayisensi ukuze aqale ukusebenzela kulelo lizwe lonyaka. Kodwa abamabandla ezombusazwe bayakuphikisa lokhu. Umhlangano wamazwe ase-Middle East oqoqwe yiMelika le-Poland uqalile namuhla. IMelika iqoqele umhlangano ngenjongo yokukhuluma ngodaba lwe-Iran kodwa kucine kungeniswa udaba lwempi phakathi kwe-Israel le-Palestine kanye le-Islamic State ekwele-Syria lakwele-Yemen. Oh. Uhulumende ubikwa ephakathi kwemizamo yokusungula inkulumo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuze ziphathise ekuvuseleleni umnotho welizwe. Ihlanganiso ezimbalwa ezisebenzelana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zibikwa zicelwe ukuthi zimanyane phansi kwenhlanganiso elwela ilungelo labo kuza e-International Organization of Migration ukuze lezi nkulumo ziphumelele. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina esikutshoyo lesakutshoyo mhlaka 11 November 2017 yokuthi ukuze sakhe umnotho welizwe lakithi ukuthi kumele sihlangane ehlelweni lolo silibiza sithi ngolwasemzini National Economic Dialogue. I-National Economic Dialogue kumele ilethe amabandla alabameli ephalamenti yeZimbabwe, ilethe abakhokheli bama-trade unions, ilethe inhlangano zabo semabhizinisi ikakhulu lalaba baku-agriculture nabo-mining, ilethe abahlezi kwamanye amazwe okubizwa kuthiwa namhlanje diaspora community ukuthi sikhulumisane ukuthi sithi thina kuyini esingakwenza ukuthi sivuse umnotho wakithi. Kasihambisani thina lomongameli eMaso Mnangagwa ukuthi abize abantu ababengenele ukhetho lobu umongameli ukuthi besokuthola i-national dialogue, ngoba izinto ezenza ukuthi azabize labo bantu kusukela emkhankasweni kumbe ku-national shutdown eyayibizwe izisebenzi ngaphansi kakhulu kogatsha lweZimbabwe Congress of Trade Unions. So-ke thina kasibone ukuthi inkulumo lezo zingaphambili njani, abasebenzi kungela muntu obameleyo. So-ke thina sithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele azize ama-trade unions ahlale lawo phansi ukuthi umnotho welizwe ungathiwa njani.
Bayatsho njalo abanye ukuthi kanti vele bona abantu abahlala phandle kwelizwe asithi njenge-South Africa bangaki, ngoba kuhlala kukhulunywa inani elingaziwayo, njalo nxa lingaziwa kuzasetshenzelwana njani?
Kunzima ukuthi kwazakale ukuthi abantu abahlala emazweni bangaki kakhulu elizweni le-South Africa. Intatheleli zithi zona abantu bayafika ku-3 million, kodwa kasikazi isiqiniseko kulokho. Kodwa esikwaziyo kamhlophe ukuthi phakathi kwabantu labo bakhona abantu abanama-businesses e-South Africa nakwamanye amazwe. Bakhona abantu abasebenzela inkampani ezinkulu ezikahulumende walapho abahleli khona, lama-private companies. Abantu laba bangaba luncedo ekuvuseni umnotho. Yikho thina sisithi nxa uhulumende waseZimbabwe ufuna ukwakha umnotho, kumele aqale azibuze ukuthi kambe yini indima engadlalwa kumbe yesindima engadlalwa ngabantu abahleli ngaphandle kwamazwe abalama-companies abalawo abasebenzela ama-companies amakhulu, ngoba yiko futhi asebethole ulwazi ukuthi bengavusa njani umnotho, kakhulu nxa sikhangele kweze-mining, nxa sikhangele kweze-tourism, nxa sikhangele kweze-agriculture, lesikhangelele futhi la ku-manufacturing industries.
Sokuke kwavuka udaba lokubana abahlala phandle kwelizwe kuzamele labo bake baphathise isizwe ngokubhadala imithelo yama-tax. Ubona njani udaba lona?
Awu, ngeke uthi abantu abahlala ngaphandle kwamazwe babhadale ama-tax, kodwa ulokhu sithi bona kabala mvumo yokuthi bakhethe uhulumende onguye ozakhangela kumbe ozasebenzisa lawo ma-tax. Kumele uhulumeni aqale avume ukuthi abantu abangaphandle balolungelo lokuthi bakhethe uhulumeni, lokho esikuza sithi diaspora vote, bangenele ukhetho. Yikho lapho songaphuma khona inkulumo yokuthi njengoba abantu belelungelo lokuthi bavote emazweni lapho akhona, kambe-ke labo bantu kungaba yinto embi yini ukuthi bakhiphe intela kumbe sithi i-tax eziyancedisa uhulumeni waseZimbabwe.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ngomkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa, obekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Izizalwane zeZimbabwe lamhlanje zimanyanele nenhlanganiso yezisebenza kwele South Africa eCOSATU ekutshengiseleni. Zisola ukugunyulwa kwabantu emsebenzini okubangelwa isimo somnotho esilokhu sisiba sibi kulelo lizwe. Kubika uBenedictine Hlapho.
Inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi kwele South Africa zikhalela umsebenzi zangena emgwaqweni zitshengisela ilizwe lonke besithi bafuna uhulumende amise ukugunyulwa kwabantu imisebenzi okukhanya kusenzakala emankampanini azimeleyo lakahulumende. Unobhala webandla leZimbabwe Communist Party ngomunye obekulokhu kutshengisela uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Thina silapha in solidarity with abasebenzi beSouth Africa kanti futhi silapha silokhu sigqugquzela ngokwenzakala eZimbabwe lapho abasebenzi beZimbabwe abahlaselwa khona nguhulumende kaEmerson Mnangagwa. Yikho sithi thina umzabalazo wabasebenzi lapha eSouth Africa abaweza namhlanje lo mzabalazo wabasebenzi beZimbabwe kawohlukananga uyafanana.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yesebenzi zakwamanye amazwe kwele South Africa e-Migrant Workers Association uMnumzana Buthelezi Nyathi uthi inkulungwane lezinkulungwane zezisebenzi zeZimbabwe ezikwele South Africa lazo ziyathinteka kakhulu nxa umnotho usiwa. Uthi njalo labo bakhala ngokwephulwa kwamalungelo ezisebenzi ezibuya phandle kwelizwe agoqela ukusetshenziswa amahola amade kakhulu beholiswa imali ephansi ukuxotshwa mahlana emsebenzini lokunye.
Siyabonga ukuthi iCOSATU namhlanje ithe imendawonye namaworkers eZimbabwe ikhotshi lapha thina siyi-migrant workers association. Siya-exploitwa singama-migrant. So siyi-part of iCOSATU under i-vulnerable workers task team. So siyabonga kakhulu ukuthi iCOSATU ayisivalelanga ngaphandle. Iyasi-accommodate futhi ifuna ukuthi ihlale lathi ilwela amalungelo ama-migrant.
UMabena uthi kufuze kufundwe nguhulumende weZimbabwe indlela isebenze ezitshengisele ngayo zingahlukuluzwa ngamapholisa loba amasotsha kanti njalo akuzange kube lomphathintambo loba isikhulumele sikamongameli esibethusela ngokuthi benyekela kuya emsebenzini bazaxotshwa.
I-African National Congress lisebenzisana labasebenzi lamapholisa futhi kalandanga ukuzohlukumeza abasebenzi. Abasebenzi balelungelo lokuthi bakhulume izinto ezibahluphayo nxa kusithi bangene emgwaqweni lokho okungenzakaliyo eZimbabwe ngoba abasebenzi nxa bekhala ngemali bayadutshulwa eZimbabwe.
Ngeviki ephelileyo abeCOSATU batshengisele emngcelweni weZimbabwe eBedbridge besola ukuhlukunyezwa lokubojwa kwezisebenzi eziphatheke ekutshengiseleni okwenzakale eZimbabwe. Ngamele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Africa had great kings and queens, you should know. Search your history, it will show you. If you know not from whence you came, you are doomed to live in shame.
Great kings of Africa, rulers all about. They were mighty, brave and strong, so everybody has died.
Mothase inzwisa kuphela ye yomculi we reggae uMutabaruka esithi yena Great Kings of Africa. Ukusiphetha sikhangelebe zihamba phambili. Uhulumende yena ovame ukucothoza umsakazi weStudio 7 uze wasincoma lamhlanje esithi isingumsakazo woqobo. Umanyano we-European Union uzahlaziya udaba lwezitshenziso ngeviki ezayo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.